Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Advancing beneficiation and or value addition to our agriculture.
Uzamele silungise imithetho ezaphathisa ukuthuthukiswa komnotho welizwe elungele ukusungulwa kwamabhizinisi abakwamanye amazwe.
Umongameli Robert Mugabe wethule umbiko wakhe wezinqumo ezilichumi athi yizo ezizaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Into ayikhuluma into efana nayo ilizwe kasiboni lisiba le misebenzi ukuthi baqhatha abantu. Into ayikhuluma into efana nayo ilizwe kasiboni lisenza ukuthi kube labantu ababuya bezevo imisebenzi elizweni. So ukuthi abebuya esitela esitela into efana nayo every time sibone ngani khona okunye okukhona sokuyikuguga ingqondo kazisekho laphana.
Kodwa ibandla le-MDCT lisole imbiko kamongameli Mugabe lisithi kayila sisindo ngitsho njalo itshengisa ukuthi umgabe lohulumende wakhe kabasela macebo okuhlenga ilizwe ebumzimeni elikubo. Izakhamizi zezansi emandebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi agcwalise izithembiso azenza ikhankasela usekelo kukhetho zokubapha imvumo yokwemba igolide bengahlukuluzwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe wethule umbiko wakhe wezinqumo ezilichumi athi yizo ezizaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, inguquko emthethweni wezezisebenzi kanye leminye njengendlela yokuhuga usomabhizinisi bakwamanye amazwe ukusungula amanye eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngamalungu edala lephalamende amabandla aphikisayo lawo exokozela njengesibonelo sokuba kawavumelani lokuthiwa ngumongameli Mugabe ngesikhathi esethula umbiko wakhe kuZulu njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele yenze lokho kanye ngomnyaka. Ukusungulwa ngokugcweleyo kohlelo lokuthuthukisa umnotho olwezimaset ukuvuselela ezokulima kanye lokuba ilolongwe kuleli impahla ngokunye obekumunyethwe ngumbiko kaMugabe awethule okwemizuzu engamachumi amabili lane.
Advancing beneficiation and or value addition to our agriculture.
Uzamele silungise imithetho ezaphathisa ukuthuthukiswa komnotho welizwe elungele ukusungulwa kwamabhizinisi abakwamanye amazwe.
Ingcitshi zombusazwe kanye lezenhlala kahle kaZulu ziyisolile linkulumo zisithi akula okutsha akwethuleyo. Umnumzana Sibusiso Mguni oyisakhamuzi seMandara eHarare uthi udaniswe ngumbiko kaMugabe ngoba kungela okulomsobho akukhulumileyo edlala ngengqondo zabantu beZimbabwe abasebunzimeni ngenxa yesimo somnotho esibangelwa yibukhokheli bakhe obungaqondanga.
Akayiso state of the nation address lay ubepho ngokukhuluma izinto ezingela ngqondo. Umuntu ngamele lizwe ukukhuluma ukuthi unotho leZimbabwe solukhula qalisa khona manje ukuthi sibone ukuthi izima sethu sisebenza bawina nini ama elections.
Wathi lalokho abekukhuluma phezu kokuqeda udubo longathembeki kwenkokheli yamankampani kahulumende kuyinkulumo nje ngoba engekho ozajeziswa njengenhlala yenza bezaqhubeka bezithaphuzela inotho yelizwe uZulu esidlimbuya ngoluthi.
Akula seriousness lapha, akula qiniso ukuthi uMugabe uyayizonda i-corruption ngoba yena uMugabe lemuli yakhe baku-corrupt bayenza ukuthi i-RBZ kube le-billions ezayenza ukuthi izalwane zeZimbabwe zibhadale i-tax ezayenza ukuthi ibhadale isikweleti zabo i-20 million abayithatha ku-RBZ.
Umnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye njalo wengcwethi kwezombusazwe oveze ukukhathazeka ngale nkulumo kaMugabe ayichaze njengeze.
Engingakutsho ngamafitshane umongameli kunkulumo yakhe esingayithi ngesilungu i-state of the nation address akula kutshilo ngoba i-state of the nation address kufuze atsho ukubana ilizwe lime ngaphi. Yena ubesitshela nje kuphela into afuna ukuzenza kasitshelanga ukubana singaphi in terms of isimo selizwe ukubana ilizwe lingaphi okwamanje lokuba siyangaphi njengelizwe.
Wengeza uNdlovethi lesimo sikamongameli ngesikhathi ewethula lumbiko ubusitsho okwehluke kulokho bekuphuma emlonyeni wakhe.
Kutshengisela ukubana ngumuntu nje ophiwa iphepha kwathiwa ndoda hambe akubale lapha ngoba hayi angiboni ukuthi into azitsholo iyazizwisisa sibili ngoba uthi umkhonomi hayi umkhonomi uyaphumelela uyazamika uyazamazama ukuthi alungisise ukungamiki kuhle komkhonomi kodwa ngendlela akade ekubeka ngayo hayi angiboni ukuthi into lezi uyazizwisisa ube ngeladlavuzane nento akade zitsho.
Umongameli Mugabe uthi umnotho welizwe uqhubeke uthuthuka lanxa isimo singesihle wabonga bezomvikela ngokulondoloza ukuthula elizweni. Okunye kokulichumi athi yikho okumqoka uhulumende wakhe afisa kulandelwe ukuthuthukisa inotho yelizwe kubalisa ukuthuthukisa ezokulima, ezokwakha, ezamandla kagetsi, amanzi lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha. Ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane, ukukhuthazwa kokuphatheka kwamankampani azimeleyo, ukuvuselelwa kohlangothi lwezamabhanga, ukumanyana kukahulumende labamankampani azimeleyo, uguqulwa kwemithetho yezisebenzi kanye lokulwisana kokungathembeki ngokunye kwalokho athi kulakho ukuvuselela umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Selokhu sekudaba lunye, ibandla leMDCT lisole imbiko kamongameli Mugabe lisithi kayilasisindo ngitsho njalo itshengisa ukuthi uMugabe lohulumende wakhe kabasela macebo okuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo. Embikweni owethule ebulenjini leli bandla lithi umongameli Mugabe kaboni ukulahlekelwa imisebenzi lokuthwala nzima okwenziwa nguzulu. Leli bandla leMDC Renewal Team lalo lithi imbiko kamongameli Mugabe kayiphathisi ilizwe lakancinyane ngoba uhlelo athi yi-10-point plan kalusoze lusebenze. Ukuhlaziya amazwi kaMugabe uChris Gande weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uyabona amazwi omuntu omdala owakhuluma 35 years ago, umuntu le 35 years esethethe selomfazi selabantwana, nxa kukuthi uthethe kuhle ngesikhathi esirayithi umntana akhalayo esethombile nokuthomba nxa engoyinkazana. But okuhluphayo ukuthi uyabe lokho ekhuluma into ezifana nayo ilizwe kasiliboni lithuthuka, esikubonayo ukuthi ilizwe liyaphansi. Into ayikhulumayo into efana nayo ilizwe kasiliboni lisiba lemisebenzi ukuthi baqhatha abantu. Into ayikhulumayo into efana nayo ilizwe kasiliboni lisenza ukuthi kube labantu ababuya bezevula imisebenzi elizweni. So ukuthi abebuya esitela into efana nayo every time sibone ngani khona okunye kukhona sokuyikuguga, ingqondo kazisekho laphana. Njalo futhi sibone ngani into ekhona laphana sephunga ubhalela izinto abuye ezesibhale azesibalela. Thina sesidiniwe, labantu beZimbabwe sebediniwe. Bathi Mugabe kahambe ayephumula, kahambe ayehlala phansi. Umuntu le 91 years ngumuntu osedlala labazukulu. Yena ufuna ukuthi abebambelele kwapha uthe esehla ku podium khona phana eParliament simbone sebembamba ngengalo ukuthi ayedle kuhle. Kuyini khona oku? Kambe singabuswa lithonga thina mesifuswe ngusibuswe lidlozi. Singaba lelizwe kambe.
Manje ungathini ngalokho akuchilo yena ukuthi kutha sokule 10 point plan?
Akula nto engingakhuluma nge-10-point plan aqalisa ukusitshela yona ngo-1980 kodwa izinto lokhu zidilika. Ulokhu ekhuluma nge-10-point plan sesidiniwe thina nge-10-point plan kake yamanga leyo. Kula bantu abambhalelayo bebhala izikhiwa zenzane ezingasincedile ukuthi isikhiwa kayisikho ukuthi abantu baphile kuhle, isikhiwa yisikho konto abantu basebenze, isikhiwa yisikho ukuthi abantu baphile bazitholele izinto zabo abazifunayo. Akusebenzi lokho. Esikutshiwe thina ukuthi sediniwe vele le 91 years labantu bakhe amasela akhe kabahambe bayephumule basixolele thina siqalise kutsha lungisibizelele.
Lo mnumzana Abednego Bebe obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT obexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukunjalo nje abasakhulayo bathi akulalutho umongameli Mugabe alukhulumileyo oluza kwenza bethole imisebenzi njalo impilo zabo zithuthuke. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo njalo ehlaziya ezemnotho umnumzana Masimba Kuchera.
Lasi khanyeleza bona ukuthi umbiko wakhe awuthiyananga nembiko edlulileyo ngoba uyaphatha into ezihluphayo lapha eZimbabwe ezinjengokuswelakala kwemisebenzi, into ezinjenge-corruption, indlala. Kodwa ukuthi uyalungiswa njalo kumbe esingathi ngama-solution yiwo asilelayo, yiwo anga kwanisa ukuthi siwabone ephuma emlonyeni kababa uMugabe ngoba uyakwazi ukuthi kumele ayenzeni ukuthi umnotho wesizwe uqalise ukuthi uthuthuke kodwa akafuni ukuthi ayenze into ezinjengalezo.
Njengosakhulayo kuyini obekukhangelele kumbiko kaMgabelo?
Njengomuntu osakhulayo mina ngiyawe ngikhangela ukuthi ukhulu uzasitshela ukuthi imisebenzi singayithola njani, umsebenzi lapho esingaxoxi khona nxa u-employer esefuna, nxa lapho esingaxoxi khona nxa kuyukuthi siyaphonga ukugijimisana nabapholisa into ezinjengemfundo eyaphezulu elekhwalithi, imfundo engasincedisa elawusasa lethu. Njalo ngibona njengani ngiyabe sengicengele ukuthi imihlalakahle yami ngizahlala njani, atsho ukuthi ngizakhele indlu besiyiphihlizwa yikhathile. So njengomuntu osakhulayo sibili akubona ukuthi kulento entsha ephumileyo ngoba asizwanga ukuthi sizasebenza ngaphi, sizahlala ngaphi, sizafunda njani.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezomnotho welizwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zemberengwa kanye lendawo zezansi emaNdebeleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izithembiso azenza ikhankasela usekelo kukhetho ezokubapha imvumo yokwemba igolide bengahlukuluzwa ngamapholisa ngoba le yiyo yodwa indlela abaselelayo ukuzama ukuziphilisa. UNothando Sibandayo sipha lolu daba.
Kuphathwa ukhetho luka-2013 ibandla lezanu-PF lathembisa ukuguqula imithetho ephathelane lezokwemba ukuze abemba igolide benelise ukwenza lokhu bengaphazanyiswa imithetho eyabekwa kudala kusagcwele amankampani amakhulu. Umthetho okhona we-Mines and Minerals Act osebenzayo okwamanje ubikwa ungalawuli ukuthi abemba bebodwa baphathwe njani, okwenza bagcine behlawuliswa imithelo efana leyamankampani amakhulu, okuyikho okwenza baqhubeke besebenza okungekho emthethweni. Osakhulayo umnumzana Sidney Ncube ogebha emgodini yeGwanda uthi amapholisa abathwalisa amagabha avuzayo ngoba ayababopha kumbe ababhatalise ngudlu lapho bengela maphepha afaneleyo okugebha avele ehlupha ukuwathola. Uthi bangabe belesifiso sokugebha okusemthethweni kodwa imali zakhona azibavumeli ukuthi bekele lakho akuvumi ngoba bangafa indlala, njalo uthi bavunyelwa ngumkamongameli ukuthi bagebhe ngesikhathi kukhankaswa.
Abantu laba siyabazonda because vele bona ba-opposite lathi lapha zafaka ngumaimgabe la. So bona sebefuna ukutshintsha izinto bezenze ezabo. Lapha sacela sesikhuluma ezinto ezingasizwa. Senzeni thina kibo? Awula nto embisi yenzile kibo. Khele bonke imisebenzi iyavala. Awula muntu osebenzayo la kathesi. Vele asuki futhi la.
Unkosikazi Mutsayi Mhlanga, owakoyoko esiqintini semberengwa, uthi ukugebha igolide sokwaguqula impilo zabantu abaningi abasebebangwa lezibi ngobuyanga bengazi ukuthi bangaphila ngani. Bayazwisisa ukuthi ukugebha kwabo amatshe aligugu kubulala umhlabathi, kungakho uthi kudingeka ukuthi baphathiswe ngemfundiso yokugebha ngendlela ezalondoloza imvelo.
Nanzelela ukuthi abantu abaningi abasukayo emareserva ngale kungabe buya ngapha emaplazini basuka bengabantu abangalalutho, kodwa ngendlela ukuthi bafika lapha bathola i-gold. Abaningi babo abantu baphumile basebele zinto balenkomo balento yonke, kodwa emhlabathini lapho yikho lapho kule ngozi ngoba abantu bayaqhubeka vele ukubedilisa emhlabathi vele akusamanga kuhle endaweni.
Isakhamuzi umnumzana Jafet Gumbo oyeGwanda laye uthi yena udubo alibonayo endaweni yabo yikuthi iningi labantu elemba kulindawo alizalwa lapha, kungakho liyathatha imali lisiyathuthukisa indawo elivela kuzo, bona basale bebambe insiba nje. Kodwa uthi liqiniso sibili ukuthi kungela kugebha lokhu aluba impilo inzima ngamandla ngoba ingcosana yona leyo abayitholayo iyabanceda ikakhulu lonyaka lapho isigaba sibhekane lendlala ngemva kokuswelakala kwesivuno esibambekayo uhulumende laye akwaziyo
nxa kuloncedo loba nxa kulama organization enhlelweni ezinje abantu bangasale ngaphansi khathesi kunje khona kubi kakhulu khonapha that's the west district evele sayibika ngisho lanini kuqalisa kukhulumende okuqalisa komnyaka people are relying on gold panning
kucatshangelwa ukuthi abemba igolide okungekho emthethweni abaziwa ngokuthi ngomakorokoza bafika ingxenye yesigidi elizweni i-500,000 ingcithi zithi lapho kugebha ingxenye yesigidi elizweni okungekho emthethweni inzuzo yabo igcina abantu isigidi lengxenye i-1.5 million lapho sokukhangelwa imuli zabo kanye labo somabhizimisi abaphila ngemali yalaba bantu kungakho akulungiswe imithetho ebavumela ukugebha hathi ukuthi baqhubeke behlukuluzwa ngamapholisa abagebhayo laba babhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukuswela imitshina edingakalayo eyenza umsebenzi ubelula izembatho zokuzivikela kanye lokuswela abathenga amatshe abo ngentengo eyiyo phezu kokuhlushwa ngamapholisa kubikwa emaphandleni khona amajumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% liphila ngakho lokhu kugebha amatshe aligugu ikakhulu igolide le-chromite ngimele i-studio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.
Kulandela ukuwa kwamandla imali ye-South Africa yamarandi esetshenziswa laseZimbabwe, abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi sebelahlekelwa inzuzo eningi ngoba bathenga impahla zabo ngamadola, kodwa abantu bethenge ngamarandi kumbe amapula eBotswana njalo bengazwisisi nxa intengo yalezi mpahla ikhwezwa. Irandi liwe kakhulu okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo lamuhla idola elilodwa litshintshwa libe ngamarandi phose alitshumi lane. E1 is 2 13.7. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele unkosazana Sithabile Moyo, umqoqi wenhlelo enhlanganisweni yebona ngamalungelo abathengisa impahla ezijeneyo ezitaladini e-National Vendors Association kugatshalwa kobulawayo.
Ekuwodeni vele akula lapho esifoda khona ngamarandi, foda ngamadollars angithi. Ekugadeni futhi lakho sigada ngamarandi, nxa ingamarandi yabithophiwe ukuthi asigadi nge-5 out of 50 cents, nxa ungamayula amarandi uzubhadele 6 rand. Then ngenxa sokushiya laphana-ke ntambami sithengisa, aningi sithengisa during the day. Kula abanye bazawephetha amarandi, lazawephetha ama-dollars, la mapula futhi la ngokufanayo. Right-ke nxa usuthengisele umuntu lapha sofuza i-rate, omunye uzawutshela ukuthi kanye ilayo urate angifuni njalo, ngendawo zokuthona ilandilawula ukuthi uyithathe njalo ngamarandi ungazange uyithothe apho. Then at the end of the day usubala kwiimali zakho zabe sezishoti, yabo sedliwe kakhulu ngoba fole ngide usiyawoda futhi ufuze futhi wode ngamadola uthothe apho futhi.
Kodwa nxa lithengisa laphana-ke
ekuthengiseni kho kule challenge, so ungabale mhlawumbe ithangahlangane lomuntu wakephethe idola, hhayi uzathi ngamhlophe ngoba uyakunjani, uzathengisa ngemali yena ofuze uthengise ngayo. But then ungaba lo mnyama mhlawumbe lomuntu ophethe ipula lophethe irand ofuze uthophe apho, uyamtshela ukuthi hhayi ngitshela ukuthi ube yingaka. Bayakhona abavumayo, bakhona bayalala. So right ukuthi uyekele imali indlule wena ukwazi ukuthi vele yakula ngenye indlela usuzayithathi njalo
ezitolo-ke
abahlali kule 1 rate ngoba zizilezi izitolo ezinzima zibhaliwe ukuthi idola isiqual to 13 rand. Kwesinye isikhathi uyawubone kubhale equal to 12 rand, but sokule nyanga plazi sizogijimela ama-2 months sokuyi-13 lokhuze sokuyi-13 rand.
Itshintshi-ke yona iyatholakala.
Ya yona iyatholakala, kodwa esithi lapho esithengi esithengayo sesithengisayo kuba nzima. Kwesinye isikhathi uyawuqina luze i-customer endawo zithi ishenje yangikhona kawuyitholanga. Uzathola umuntu uphethe i-$100 ngikuthele i-$50 uzafuna ukuthenga into ye-$2 ngenye yedola, uzagidimikize lokhu uzame ukudingi lokhu uze nitshenje. Kwesinye isikhathi uyisweli uzagcinekiselula umuntu imali yakhe usendlulele le mali yakhe wona ngosu selingatyanga ukuthengisa. Iyahlupha omnye umali sayithengi. Njengoba ngihlezi ngisitsho mina ngingumama wami ukuthi evan ukuthi sibe semgwaqweni lokuyenzeka ukuthi abantwana abaningi babale kaye balekele izimo sesiyantsho ngayo. Right, bakhona abalutshwana abasalayo ngitsho. So bona abalutshwana abasalayo bayakwanisa ukuthi umuntu uyabeholile umntwana la etholi kanje, ebese kuthumezela yona imali yona leyo ukuthi mama nansi imali ingeziseka ngikhona ngapho, kodwa ithina ingancedi imali yangikhona. Iyangathi iyabe sisingathi imali ep phansi kakhulu okumangalisayo. So abantwana kuyabakhathaza zilo ngoba ngathenga igrocery mina ngala ngisho iyabe imali eningi. Right ngathenga leyo grocery ukuthi kuye ngapha futhi kayivumayo. So sokuze kuthumeze kuyimali. Wena ke ngemali nayo lokuthi itshintshi ibe ngamadola nga isiphansi kakhulu okuthi ayisakuncedi ngalutho kuya ngathi.
Lo ngokwasazana Sithabile Moyo umqoqi wenhlelo kunhlanganiso ye National Vendors Association kugatshalwa kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha ole the connection lamhlanje sikhangela umbiko kaMongameli Mgabe wokulungisisa umnotho welizwe sikhangela ukuthi kuphatha njani abatsha. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, uMongameli Salva Kiir wakwele South Sudan usevumile ukulobelana isivumelwano sokukhomisana umlotha sokuletha ukuthula elizweni lelo kanye lokumisa ukulwisana empini yomdeni esilenyanga ezingamachumi amabili. Inhlanganiso yamazwe angempumalanga kweAfrika AICAD ibika ukuthi lesi sivumelwano silakho ukulotshwa kusasa ngolwesithathu esigodleni salelo lizwe. Amapholisa akwele Nigeria abika ukuthi kudubuke ibhomba lamuhla emadabukabusa ebelithiwe emzimbeni owesifazana olilunga labala becacha besemoslem abedlulisa amalabulo labulala abantu abahlanu esilindweni samabhasi edolobheni leDamaturu kwalimala phose abangamachumi amathathu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokusetshenziswa kwenyama yesilwane. Kubikwa kulabanye abasebenzisa amafutha esilwane ukwetheseni inkanda zabantwana kuze buya abanye abasebenzisa ibhonga laso ukuthi kulolwe amathwasa. Njalo labanye abasidlayo njengoba besibona siyinyamazana yeganga loba kulabanye abathi singumangoye weganga. Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe inyanga elodumo umnumzana lothi siziba lonkosazana Stars Thebe Mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7. Usiziba usungula lolu daba.
Amaphuthe esilwane sithumikela ngawo inkomo ukuthi nxa izulu zinabiza kuduma ziyacikizeka kodwa lingedlula awusoze wazibona zadaka njalo kazingenwa imikhuhlane izini. Bonga laso thina silisebenzisa ebantwaneni lamathwasa njengayizulu ayalamhla la angalijwayo thina sathi lijwa babebhema ugengezi ngojuni khonaphana xa ujunisepesi siya kujulayi ubhema useqa usiye empumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho kusenzela ukuthi nxa abantu bezabuya bekhathani nake kudala ubezile ngomoya befika ungena phezu kwendlala awuyiphumputhi.
Yikho kanye akuqambayo esikutholakala esilwaneni kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla zabantwana besekuthesa inkanda kodwa-ke hale migayiga isikho ukuthi njengaphongaubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo uvuke uthumisele umntwana uyavuke ngokunye ongazake ukubone lokhu wazalwayo.
Mbuye kuye babasiziba amafutha njalo sizakuthiwa-ke unganikwa yinyanga ube suwagcoba ugcinise satshwa ngabantu njalo le bhonga lidinga njani ibhonga phela anti ngumsindo
ngapha egwanza esitelimoni ibhonga izilwana sizibone nje sizibone emaphaki lalapho ezigcinwe khona bona abanye abantu yibo esiya sizuze kubo ngoba into eliziyana kazibonakonakali mkhula wami yilihlo lentwala
uyafika ubacela usithi ngicela ibhomu
uyafika ukukhulumisana labo i-approach yakho iyekwenza ukuthi bakwemukele ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi sithethe ngapho upt uzisithile amele uyabona abanye bawafaka ekuthini isithuli esokuthi wesakhe ngabantu manje kambe nangayesebekwesaka kuya ngokuhlanganisa kwabo thina sibona thina esathwasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu angabi nalinye ilutho elingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe
mbuye kuye Mathebe sikhuluma ngebhonga lapha litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe
isilwane vela sifila nalo ibhonga siyalikhafula siyathi ha silikho amafutha esilwane kuliqiniso ukuthi kawafanele afuneke emzimbeni womuntu isilwane siyiqanda engakhulu okunye okumangalisayo ngoba khona okuyani ibhonga lelo olitshoyo ubaba ukhulu ikakhulu emathwaseni belinika umuntu izolo ukuthi akwazi ukuphendela
sasimbona umuntu engena naye naye kunje uvele ubhonile wakwamo esuka kumbe usuka emtani kudala umbonile udubo lwakhe lonke luqeda usubuya nje naye njengathi nawusendlala nje usuhlala phansi naye sukhuluma njengetoyibona ku-TV
lapha sizwe inyanga elodumo umnumzana Lotsi Sizibalo nkosazana Stars Thebe Mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Iqembu leHighlanders Football Club lilandule imbiko yokuthi umqoqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu usexotshiwe umsebenzi asizweni umqondisi weBoso umnumzana Ndumiso Gumede exoxa ngalolu daba
Ngoba uMafu bezaxotha ubezabhalelwa incwadi yokumvalelisa uma ibhala leyo ncwadi bekwafanele kube yimi kangitshelwanga ukuthi ngiyibhale kangiyibhalanga ngakho ngokwazi kwami ngikhuluma lawe kathesi uMafu kaxotshwanga
so kodwa-ke khonoko kungani kulokuphithizela abantu bathi kumele axotshwe kumbe kumele kuhambe njani njani likela kukhuluma ngakho khonokho yini
asizange sikhulume ngakho i-Highlanda iqembu eliziqhenyayo ngokwenza izinto ngobunono langendlela efaneleyo ngesitho kuthiwa i-good governance awusozibhonga ulalela umuntu esitridini ekutshela ngalokuthana uma usuhambe uzukhuluma ukuthi yikho okwenzakeleyo
ugomete uphinde wathi iqembu lakhe likhangelelwe ukuya e-Stanley Square ngolwesine lapho kuzabe kuvaleliswa khona uMoyi uWillard Khumalo obhubhe ebulawa i-diabetes
umfana wethu okukhulela ezandleni zethu njengoba ngisitsho kodwa bengumuntu omangalisayo ngani ngoba nxa wawulaye wayehlale lokhu engumuntu okhuluma engumahlekisa ekhuluma indaba ezimnandi ezokuzama ukuthi abantu bahlale bethabile silahlekelwe-ke ngali ndaba ngikhuluma nje sengisiya khona nje kathesi kuyazama ukulungiselela ithimu yayilende eyabe ikhona izomvalelisa ngolwesine umbuthano ngizwa kuthiwa uzabe use-McDonald lathi siyabe sikhona siyi-Highlanders athi ephuma lapho e-McDonald ahlahamba edlula evalelisa igceke lase-Papa Fields lapha adlale khona kuhle okunye umalisayo siyathemba uya kuhamba elaliswa e-Lady Stanley
ye so nxa sesikhangela-ke uWillard Khumalo ngokwakhe sibili ukuthi wendoda ekadingani ijiyile sibili kodwa-ke uthe sebhubha lapha kadingani kasancediswa ngabantu kuyabe sokutheni nxa usokuhamba njalo baba Khumede
angikwazi ukuthi kuncediswa ngabantu utshoni ngoba uWillard njengoba ngisitsho ngumuntu obezisebenzela wasebenzela Lancashire wasebenza kubo-Zisco Steel wasebenza eMwana Africa ucine engumanager wethu ngomnyaka ophelileyo nxa abeyindoda ehlakaniphileyo kufanele ukuthi abethe esebenza echiya efake okunye esiphaleni esenzela ilanga lelo lapho ozakuthwakawusela msebenzi khona umuntu ngayisebeka amajoko njengoba nami ngizabeka amajoko njengomnyakoza kufanele ngibe sengilungise ukuthi hayi kwase ngibeka amajoko ngizabe ngisidla umfufa nangu ngufakile lapha eceleni.
Lo mnumzana Ntumiso Gumede obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.